emazini akhe awethule izolo emhlanganweni we-East and Southern Africa Regional Indaba owandulele lolu suku. Umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uNkosikazi Monica Mchangwa, uthe umsakazo we-wireless uqhubeka uyiwo othenjwa ngabantu. UNkosikazi Mchangwa uthe lanxa sezikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa, eyama-wireless iqhubeka iyiyo ethenjwa ngabantu, ikakhulu abasezigabeni ezingafinyeleleki lula. Wengeza wathi kungalesi sizathu uhulumende ekubone kufanele ukuthi yanikeze amalayisensi kumisakazo emithathu yezabelo ezibalisa eseManama, Mberengwa leNyanga ukugcwalisa okumunyethwe isisekelo sombuso. Phezu kwalokho uthi izikolo zemfundo yaphezulu ezibalisa eseGreat Zimbabwe, Midland State University lese University of Zimbabwe lazo zithole amalayisensi la. Umqondisi wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, usikhwicamfundo Hubert Jayen, uthi umsakazo wama-wireless usiza kakhulu abantu ukuthi bethole ulwazi kungakhathalekile ukuba bafunde okunganani kumbe bakusiphi isibanga empilweni. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, uNkosikazi Vivian Marara Jangaja ulandisa ngokuqakatheka kwalolu suku.
Namhla siyathaba ngoba yilanga le-World Radio Day, lapha esikhangela khona ukuqakatheka kweradio, sikhangela indaba esikwanisa ukukhuluma sikuradio, labantu abakwanisa ukuthi bekwanisa ukukhuluma bekuradio. So thina njengomhlanganiso siyathaba kakhulu, sikhangelela ukuthi uhulumende uzayenza ukuthi iZimbabwe yonke jikelele ikwanise ukuthola ama-community radio stations, ngoba ayanceda abantu abachiyeneyo ukuthi bekhulume izinto abazifunayo kuma-communities abo besebenzisa iradio yabo.
UNkosikazi Marara Jangaja uthi kumqoka ukuthi yande limisakazo yezabelo.
Siyathaba ukuthi uhulumende senike ama-communities angu-3 ama-community radios. Sesikhangelele ukuthi uzanika abanye abakwanisa ukuba yi-7 ukuthi labo bethole ama-community radios abo. Kodwa bengaqeda i-program le abayenzayo, sikhangelela ukuthi bazanika nje abanye abayedlula maybe amanamba lawo engiwakhulumileyo, ama-community radios, ngoba umuntu wonke kumele ebe esendaweni ele-community radio so that ekwanise ukukhuluma indaba sakhe.
Esinye isakhamuzi esigabeni seNtepe eGwanda, lapho okulomsakazo weManama Ntepe Community Radio Station, uNkosazana Sipho Ncube ugcizelela ukuqatheka kwemisakazo yama-wireless.
Okuningi akade kusilela kungavezwa egcekeni, so kuzaphuma lakho ukuthi kla, kuzakhokha futhi lezinye inhlanganiso ezizabe zile njongo yokuncedisa zibuye zizophakamisa isigaba sethu. Layo iNtepe community layo ibe ngezinye zezigaba eziphakemeyo njengezinye zezigaba seZimbabwe. Lokho kuzakwenza ukuthi khona sikwanise lathi ukuthi khona siphakame isigaba sethu lathi sibe ngcono.
Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.